isikhathi iy'nkelo zasendiwa abantu laba bebulawa izihlobo abangesitole ithuba lokuthi zikhalele umuntu yena lo osehlile so kusuka nje kube phose kube ngani kusenhlenje ngoba abantu sebethole isikhathi i-chance yokuqala ukuthi besebexase bekhulume ngalo owafayo kumbe laba abafayo bekhale bebe leyishuwa yokuthi umuntu lo wafa because ngokwakungowakuqala ukuthi bethole i-evidence yokuthi abantu laba ngomqiniso bafa. So I think kusuka nje kube sengani into eyenzakala izolo kumbe namuhla.
Amathambo lawa azasiwa ngaphi njalo kwenziwe?
Usually iprocess yokuthi ngase bekhiphile amathambo lawa bazahamba lawo e-lab befike bekhangele nje into ezitshiyenetshiyeneyo akwanile abantu laba bangaba bele balimala somewhere kumbe baqhamuka amathambo bengakafi ababadutshile ekhanda kumbe ngaphingaphi koze lapho umuntu abedutshile khona nxa kwakudutshile ethanjeni uhlamvu lwabo loku lukhanya kuyabe lukhona kwesinye isikhathi lyabe lukhona njalo uhlamvu lolu emzimbeni kumbe emathanjeni nxa sebevumelele kumbe nxa sebekhanyeke babhale iripoti yabo bazise-ke abemuli sebevumelana-ke ukuthi ukungcwabo umsebenzi wokungcwabo umuntu lo lapho abafuna ukuthi ebeke khona uyenziwa nini bese besuka-ke khonapho bese besiyawenza umngcwabo ngendlela akade befisa ukuthi kwenziwe ngayo.
Kungabe kungakuqala lokho ukuthi kube lo hlelo olunje ngokwazi kwakho?
Ngingaba isiko kwakuqala but ngokwakuqala mhlawumbe ukuthi kuve labona izindaba abaningi but into lezi zike zisenzakala iminyaka eminingi edlulileyo abantu babecela abanye babelehlobo zabo babekwenza nje bezithulela abantu ama-reperials la besenzakala okwesikhathi eside but ngokwakuqala nje namhla ukuthi kungani abantu baba ne-interest hazi uzulu ebekwathi kule riperial eyenzakala kumbe kule exhumation eyenzakala.
Kungayenza ukuthi kwazakala ukuthi ngempela ayemangaka amangcwaba kumbe babebangaka abantu ababulawayo ngaleso sikhathi kumbe kuyagcina kungasacaci.
It's not possible because asiye wonke umuntu owabulawa ngesikhathi se-gugrawundi ozagejwa ephinde ngcwatshwe. Bakhona abantu ababulawa ngegugrawundi bangcwatshwa iy'hlobo zabo lapho abayofuna bebangcwabe khona. Bakhona abantu ababulawa igugrawundi bangcwatshwa ngabantu ababangabaziyo. Bakhona abantu ababulawa igugrawundi balahlela egangeni iy'hlobo zakhona ezingafuniwe ukuthi ugeje besithi no ulinekele khonapho akhona. Bakhona njalo abanye abantu ababulawa igugrawundi baphonge ukulahlela ezintabeni kumbe emfuleni kumbe emgodini. So ama-reburials la angiboni esiba maningi kangako and vele there is no akukho possible ukuthi abantu bangathi zangcwaba abantu abayi-89 therefore bafa abantu abayi-89 ngoba kula ma-sectors amaningi ayenza abantu becele ukuthi umuntu engcwatshwe butha. Isikhathi esiningi ukuthi ngoba besendaweni lapho abangafuni khona usendleleni usesikolo ishale grave sebathutha and into enjalo. So ayisibo bonke abantu abafelwayo abazacela ukuthi kungcwatshwe butha.
Njengomuntu esowake wakhuluma labo abantu abathintekayo ngesehlakalo se-gugrawundi ungathi leli linyathelo elihle yini kumbe kuyahlukana ngokusiya ngomuntu ngomuntu?
I think kuyahlukana kusiya ngomuntu. This is just one of the many things okumele zenzakale ngesikhathi se-gugrawundi. Bakhona abantu abalimalayo abafisa ukuthi bethole uncedo. Kulaba abantu ababulekayo ley'hlobo zabo bazingcwaba abafisa ukuthi ngaba uhulumende uyabaxolisa. Kulabanye abantu abafisa ukuthi ngaba abantu bona abakwenzayo uyabotshwe. Kulabanye abafisa ukuthi ngaba kuba le-compensation ekhithwayo. So it's just kuya ngokuthi phela i-reburial kuya ngokuthi bona abantu bafisa kwenziweni and kibo sekuhambeni njani. Abanye bayathi behambile ebantwini lapho bacelwa wathi hayi into zakho azihambi kuhle ngoba abadala balalanga kuhle nisengani ngabathatha ke ubabeke lapho abafuna khona khona izindlela zakho zizavuleka. So abantu bayenza ama-reburials ngezizathu eziningi ezijeneyo.